sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 2 kwenkwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kwenziwa umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezikhankasa zisebulenjini be-internet ezigoqela o-hashtag tajamuka labo hashtag this flag.
Ngoba kathesi khona lapho amanye ama-organization awa-invitwanga, of which ona la anga-invitwanga yiyo labantu abaningi. And then nginanzele ukuthi okay, so kutho ukuthi lawa ayi-threat kulawa akhona, then we are not going anywhere.
Iintatheli zindaba zikhala ngokungananzwa ngabezombusazwe phambilini kwelanga lokunanza kwelungelo lazo kusasa.
Abaqakathekise esingathi ngama-ethics benze umsebenzi wabo ngokujulileyo, ukuthi iloba lokhu abakubhalayo kumbe lokhu abakwethulela uZulu kungabi nezikhala ezenza ukuthi abakhokhelayo bethathe i-advantage bese bezisebenzisa kwintatheli zindaba.
Umsakazo weVoice of America kusasa uzaphatha umbuthano okhangele udaba lokuthi abafundi abadabuka emazweni achiyeneyo baphila njani kwelemelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ezedlula ijumi lanhlanu ezilwela amalungelo oluntu zisebenzisa ubulembu be-internet lamhlanje zazise ukuba sezimanyene ngenjongo yokusebenza ndawonye. Inhlanganiso lezi zethule umbiko zikobulawayo e-Real Hotel Press Club sikhathi sinye kusethulwa umbiko ofanayo e-Harare. Unompumelelo moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukubambana kwenhlanganiso ezilohlelo lokwelusa uhulumende zisebenzisa ubulembu be-internet lamhlanje kuthiye abantu belemibuzo ehlukeneyo, abanye bethi kuhle kodwa abanye bethi sekuyindlela yokudinga imali nje kuphela. Ezinye inhlanganiso ezingene kulumanyano ngezibalisa i-hashtag this flag ibuya, i-hashtag shevotes 2018, i-hashtag tajamuka sesijikile, i-hashtag this gown, i-hashtag occupy Africa unity square, i-hashtag yadzoka, mayibuye iZimbabwe, izinasu, iZimbabwe Women in Politics Alliance, iCitizen Zimbabwe, i-hashtag myZimbabwe, i-hashtag leave no youth behind, iNast Society for Ladies, iThe Zimbabwe We Want Youth Movement, le National Vendors Union of Zimbabwe, kuthi ezinye kubikwa zizayigada ihamba. Inhlanganiso lezi injongo yazo ikuya kukhetho oluzayo abantu bebambene belombono owodwa, njalo abakhethi ukuthi ngubani ozanqoba. Bona bafuna uhulumende ohlonipha amalungelo oluntu njalo ongaqambi manga. Umnumzana Mthokozi Sincube owebulawayo Youth Arise ibuya omanyane lamanye amaqembu alwela ilungelo loluntu uthi abakwenzileyo kuzangena embalini yelizwe.
Ngibone ngani lokho sekwenzakele kuza senza ukuthi ngelizwe elilodwa senelise ukukhuluma. Ngiyakwazi ukuthi masingahlangana sibe liqhuku sikhulume into eyodwa. Ngibone ngani kwesinye isikhathi kungaba yinto elesisindo ngisho la kuhulumento osihlukumezayo.
Umnumzana Mungo Suthu Mbele olwela amalungelo oluntu kwezombusazwe uthe uyajabula ngenyathelo elenziwe izinhlanganiso lezi.
So abantu laba nxa bebuya together bebambana besiya phambili beyinhlanganiso enye, ngikhangelela ukuthi kuza bisa inguquko enhle.
Umbele uthi kumnyaka ozayo singaya ekhethweni sibambene, kuzaba lomahluko, njalo uhulumende usejwayele ukwehlukanisa abantu ngolimi langezombangazwe. Umnumzana Japhet Ngulube owaphatheka ekutshengiseleni emakhokhoba isithombe sakhe saduma umhlaba wonke uthi uhlupho olukhona yikuthi abantu abathanda imali sebathundubeza uhlelo lokumelana lemisebenzi emibi kahulumende osokubangele ukuthi abantu bathandabuze imisebenzi yabo.
Uhlelo lokumelana lohulumende soluthundubezwe ngabantu abathanda imali abasuke bona bazicandela umsebenzi kulokuthi balwele inkululeko yabantu, balwele idemocracy yabantu. They're now fighting for their stomachs, they're no longer fighting the enemy. What they simply do, abakwenza abademonstration laba abatshengiselayo, basuka bona bathathi baqalisa idemonstration bayekela abantu baye phambili sebesuka phana besebesiya ku ebantwini ababanikeza imali bathithi esikwenzileyo khana kungayisika kwenzileyo.
Osakhulayo uPatience Nyathi uthi kungumbono omuhle ukubambana kwabo kodwa akulaqiniso njalo akusobala ukuthi kwenzakalani ngoba kulezinye inhlanganiso ezingamenywanga kulumkhosi wokubambana ethi kukhona okuchaya amanzi.
Mina ukuhlangana kwenhlanganiso ngibona kungumbono omuhle kodwa ukuthi emboneni wakhona omuhle akulaqiniso akula lokuba sobala ukuthi kucace ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba kathe sikhona lapho amanye ama organization awa invitewang of which onalanga invitewang yola abantu abaningi and enginanzela ukuthi okay so ukuthi lawa ay threat kulawa akhona then we are not going anywhere. Then
inhlanganiso ezisola uhulumende zibalise inhlungu ezinengi ezifana lokusebenza kwemali yohlobo lwamabond bethi yengeze ubunzima bokusilela kwemali. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Siyabonga Nompumelelo. Kunjalo nje sixoxe lengcwethi ecubungula ngokwethulwa kwezombiko umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sihlaziye lolu daba.
Mbona ngani ngumbono omuhle ukuthi abasakhulayo lapha behlangane bekhulume ngento ezibahluphayo kodwa ke I hope ukuthi into abayiqalisileyo ayisozide ku-internet kuphela ngoba abantu abadubekayo besemalayinini ebhenki basekhaya enkaya kumbe ebhinga abalayo leyo internet.
Kanti manje njengoba kungayiso nhlanganiso ezilwela ulungelo loluntu kumbe sithi thina ezomba ngazwe kumbumbusazwe kuzahamba njani ngokubona kwakho nxa kuphonga kuba zinhlanganiso nje kuphela?
Abantu beZimbabwe ngathi sebediniwe ngenhlanganiso ezombusazwe ngoba esikhathi esiningi azenzanga lutho. Ungakhangela ke even ibandla eliphikisayo le-MDC sekulesikhathi abantu beZimbabwe bedubeka bengelamali bengelamsebenzi and it's kukalutshwane ukuthi uzwe abantu be-MDC bekhuluma ukuthi kuyini inhlangano uhulumende akakwenza ukuthi impilo zabantu zilungisiswe. So mbona ngani ama-social movements lawa ukukhuluma kwabo kuyanceda ukuthi nje ama-issues ana la ahlupha abantu bebewazi bewazwisise.
Sesike sabona ezinye inhlanganiso ezihambelana lazona lezi ezazi phansi komanyano wenango zicina zidonselana sokubangwa imali lezikhundla. Ubona ngani umbuthano lo awusozela ufanane lana le?
Ngumkhuleko wami ukuthi lokho osekuqalisile akusoze kubangwe imali, akusoze kubangwe izikhundla. Abantu bazaba le njongo eyi-1 nje bekhangela inyoka esibambanweni nje abantwana be-Israyeli besuke eGibhithe besiye eKenani ngoba kuningi okudisturbayo lapha. Abantu bajikela imali, uhulumende layo uzafaka abantu bakhe ukuthi bexabanise abantu lapha. So kusekushiya nge-determination ukuthi abantu bamele bekhangele injongo yabo.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula ngezokwethulwa kwembiko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Intatheli izindaba lamhlanje zibe lomhlangano wokunanza umsebenzi wazo phambilini kwelanga lazo elinanzwa emhlabeni jikelele kusasa ngokwethula amazwi akhuthaza uhulumende labenhlangothi ezijiyeneyo lozulu jikelele ukuba ehlungane lomkhuba wokuhlukumeza intatheli izindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo kakhulukazi ngesikhathi sokhetho. Ingcwethi kulolu hlangothi lwezokwethulwa izindaba ebesemhlanganweni lo zikhale ngokuthi onozindaba kumele babanjwe kahle. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Usuku lweWorld Press Freedom Day lunazwa minyaka yonke mhlaka 3 kunyanga kaNkwenkwezi emhlabeni jikelele. Emhlanganweni wokudla kwekuseni owenzelwe eHolde Inn eHarare namhla uqoqwe yinhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eMedia Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, bekuhlaziywa phezu kosekwenzwe nguhulumende kwezemithetho ephathelane labonozindaba. Lo mhlangano uveze sobala ukuba ziqhubekela phambili izehlakalo zokuhlukumezwa kwezintatheli izindaba nguhulumende abezombusazwe kanye lozulu mathupha. Ezinye intatheli izindaba zinamanxeba alokhu kuhlukunyezwa, njalo zikhona esezalahlekelwa impilo ziphakathi kokuqhuba umsebenzi wazo. Umqondisi enhlanganisweni yeMisa Zimbabwe, uMnumzana Nhlanhla Ngwenya, uthi zikhona indlela ezilokuhlakanipha ezokwenqabela lokhu ezingasetshenziswa yintatheli izindaba.
Ngikuntatheli izindaba mina engingakutsho ukuthi beyale beqinile kulokho abakwenzayo, ukuthi beze nqabele, bezivikele ekuhlukumezweni. Asithi thina abaqakathekise esingathi ngama-principle okuthatha izindaba, abaqakathekise esingathi ngama-ethics, benze umsebenzi wabo ngokujulileyo, ukuthi iloba lokhu abakubhalayo kumbe lokhu abakwethulela uZulu kungabi lezikhala ezizenzela ezenza ukuthi abakhokhelayo bethathe i-advantage bese bezisebenzisa kuntathela izindaba. Ngoba ungathi uyananzelela nxa lokho kulethwe kuZulu kulama-facts kubhalansiwe, kuthatha wonke amasayidi estori, akujayelanga ukuba lo dubo.
Ungwenya uxwayise njalo intatheli izindaba ukuba zibo zinakekela zona ngokwazo lapho ziqhuba imisebenzi yazo, njalo zazi lamanyathelo okumele ziwathathe lapho zithe zahlukunyezwa. Kesizwe enye intatheli izindaba ezilodumo njalo elesikhathi eside eqhuba lomsebenzi, uMnumzana Nkululeko Sibanda, esipha umbono phezu kwalolu daba.
Kuyadingeka ke kulabo abaphethe izintambo zombuso ukuba bayekele abathatheli bezindaba basebenze ngendlela abafanele basebenze ngayo, kungela kwenqatshelwa ekusebenzeni kwabo. Ngoba umsebenzi wokuthathela izindaba kesiwo umsebenzi esingathi ubenefitha thina njengentatheli izindaba, ngumsebenzi obenefitha uZulu welizwe leZimbabwe, ukwenzela ukuba anelise ukwenza imiqondo eyiyo efaneleyo nyela kusasa lakhe.
Osibanda uthi okumele kwaziwe nguZulu wonke yikuba umsebenzi wokuthapha lokusabalalisa indaba umqoka, ngoba uphathisa ukuthuthukisa ilizwe. Sezile minyaka ethize intatheli izindaba eZimbabwe zikhalaza ngemithetho elukhuni esithe yaba ngumgoqo ekuqhubeni imisebenzi yazo, ebalisa owe Public Order and Security Act, POSA, owe Official Secrets Act, kanye lowe Censorship and Entertainment Control Act leminye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Elingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo half past 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 medium wave lawe short wave 4930-6065. Kulive talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngomanyano wenhlanganiso zokuzilibazisa ebulenjini osungulwe lamhlanje. Thumelani text message ke lisiphe imbono yenu, inombolo zithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlamuki benhlanganiso ye-Islamic State kade begqoke amavesi alamabhomba bazidubule kwafa abantu abangamachumi amabili lanye enkambeni yeziphepheli emngceleni weSyria le-Iraq. Inkampani yakwele-India e-Infosys ithi izasungula imisebenzi yabantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili kwele-Melika ngesikhathi lelo lizwe lithwaliswe nzima ngumongameli Donald Trump. I Isikwelede semali engena ku $1.1 billion esiphiwe eZimbabwe inkampani yeSingapore iTrifigura sesidale inkulumo. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa wazise ngeviki edluleyo ukuthi bazasebenzisa imali le ukubhadala izikwelede ilizwe elilazo enhlanganisweni ezifana labo World Bank ukuze ilizwe lenelise ukweboleka njalo enye imali. Lanxa umnumzana Chinamasa engayiqambanga ngegama linkampani, iphephandaba le The Independent libike ukubana isikwelede lesi sivele ku-Trifigura Group. Ingcweti kwezenotho zithi uhulumende engaba ephule umthetho ngokuboleka imali engaka engazange acele imvumo edale lephalamende kuqala. Enye yalezi ngcweti ngumnumzana Masimba Kutshera.
Kukhanya njengani abantu bengathi linyathelo elilungileyo, kodwa ngokubona kwami angiboni ukuthi kuyinyathelo elilungile. Nxa singakhangele imbali eTrafigura ngokwayo, imbali yangikhona imbali engacaci, njalo kukhanya njengani uhulumende uyabe sifule imithetho ethize. Ungakhangelisisa i-Public Finance Management Act, uhulumende kuyenelisa ukuthi aborowe kumbe azuze isikwelede esimore than 20% GDP yelizwe. Nxa singakhangela singabona ukuthi i-1.1 billion iyabe idlula i-20% yelizwe. Kodwa abale mbali eTrafigura bazakhumbula ukuthi ngo-2006 eCote d'Ivoire iTrafigura ike yaba nesikandalo esokuthi bebelahla ingcekeza e-Ivory Coast e-Abidjan. Abantu baqeda amalanga sibili bengakwanisi ukuthi behambe ngoba ingcekeza yangikhona ibitoxic. Abantu were not able ukuthi they could not breathe properly. So into enjengale ibinuka ingcekeza. So into enjengalezo imbali ezamakhampani lawa kumele sizi-investigate.
Kodwa alubana ithe yaphuma kuhle limali kutshera, uhulumende wabhatala izikwelede zakhe zonke kunhlanganiso ezitshiyeneyo. Singabona na senelisa njalo ukuthi cele izikwelede uhulumende weZimbabwe kunhlanganiso ezifana labo World Bank aziphiwe njalo nge-interest ephansi.
Kungenzakala sibili ukuthi nxa uhulumende engakwanisa ukuthi ebhadale izikwelede zakhe zonke uyabe esekwanisa ukuthi ethole izimali ezijibileyo. Kodwa nxa singakhangelisa isikwelede seZimbabwe sesifika kubo-10 billion. So i-1.1 billion iyabe ingakwazi ukuthi ibhadale izikwelede zonke ezikhona lapha. Ngingazi ukuthi ungani uhulumende ezama icebo elinjengalelo engakwanisi ukuthi adinge izimali ezizanceda ukuthi aphakamise ama-industry kube ne-production, ngoba uhulumende engakwanisi ukuthi ube ne-production sikwanisa ukuthi si-exporte into eziningi ukwedlula ezithengwayo zibuya lapha elizweni zivela kwamanye amazwe kuzenza ukuthi imali esiyifunayo siyithole. So angazi ukuthi kuyini uhulumende efuna ukuthi adinge isikwelede ezokuthi abhadale esinye isikwelede.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezenotho. Lokhu sikudaba lunye lwesikwelede seTrifigura. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga ledale lephalamende umnumzana Bednico Bebe, yena othi akuncedi ukubhadala isikwelede ngesinye njalo isikwelede.
Nxa umuntu angaboleka imali ehluleke ukuyibhadala abe sesiya futhi kuyaboleka komunye ebhadala omunye olesikwelede, sithi lowo muntu usehlulekile, ulihlazo. So ngaleso sizathu-ke ukuthi i-ZANU-PF-ke ilihlazo elizweni, ngoba nxa uzathatha isikwelede esinjalo isikwelede phela sifuna ukubhadalwa. Ufuna ukuthatha isikwelede ubhadale isikwelede, ukuthi ungabhadala esinye isikwelede uphinde uthathe esinye isikwelede, kho ozabhadala isikwelede ngubani? Okubuhlungu ukuthi-ke imali kahulumende ivela emthelweni yamakampani, ivela emthelweni yabantu abasebenzayo, ivela emthelweni yabantu abathenga ezitolo. Ungakhangela izitolo sokusele izitolo zokudla kuphela, njalo futhi ezinye izitolo zangikhona ezama-China, izitolo zama-Iberian, abanye bakhona kababhadali le mthelo. Yikho ihulumende ingalamali. Pho nxa ingalamali yokuthi-ke ibhadale kumbe yenze lokho efuna ukukwenza, ingaze iboleke imali izayibhadala ngani?
Bakhona mhlonitshwa abathi uhulumende engaba ephule imithetho yelizwe ngokucela isikwelede lesi engazanga kini edalele parliamente ubaba uChinamasa wazalazisa ngalokhu. Ufikile yini uChinamasa selikwazi?
Uvele kathi kuyini abakwenza ngokuqondileyo abantu bezantsi? Akula abakwenza ngokuqondileyo. Zonke izinto abazenzayo bephula umthetho, yizephula mthetho nje ezazakalayo. Okusalayo ukuthi abazimbabweni babekwazi ukuthi sibuswa yizephula mthetho. Izephula mthetho lezi ezisibusayo kufanele ukuthi abantu babe nelungelo lokuthi-ke basukume batho ukuthi a-a lokhu kasakufuni ngoba kakuqondanga. Bangasenzela khonoko ukuthi kuqale sokulula ukuthi-ke kulungise lezi ezomnotho. Kube lula ukuthi abafuna ukuvula amakhampani babuye bazenza. Ngaphandle kwalokhu ukuthi sisuse bonabo ngoba phela kunzima ukuthi uthi wena umuntu onguye odala ukuhlupheka angalungisa ukuhlupheka kwabantu. Ngoba abantu beZimbabwe bahlupheka-ke ngento edalwe izandla. Izandla kayinikeya kulungisa ukuhlupheka ekudalileni.
Hello ke ngumnumzana Bednico Bebe ilunga ledalela eParliamente engowebandla le MDCT wekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Umsakazo weVoice of America kusasa uzabe ulomhlangano ozale thulela ingxoxo yokuthi abafundi abadabuka emazweni athiyeneyo baphila njani kwelemelika njalo lokuthi laba abalesifiso sokuzofunda kwelemelika bangalithola njani lelo thuba. Ukuze sizwe ukuthi abafundi basemelika abasemelika abadabuka phetsheya baphila njani njalo lokuthi kunzima ukunganani ukuthi isizalwane seZimbabwe sithole usizo lwemali yokuzofunda kwelemelika. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana uTholezwe Khosinyathi ongomunye owayekuhlelo lukamongameli welemelika odluleyo umongameli Barack Obama ongaphansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship owayesedolobheni leNew York ngomnyaka odluleyo.
Ngangise college yeWagner College lapho engahlangana khona labanye ontanga abavela kwamanye amazwe eAfrika. So mina njengomuntu osebenza ukulondoloza lokuthuthukisa amasiko wangijabulisa kakhulu kakhulu ukuhlangana labanye ontanga ngifunda ngamasiko akibo lami ngibachathekela olwazi ngosiko lakithi leZimbabwe.
Ukubone kunzima na ukufunda kwelemelika?
Ubunzima yepho sebukhona, uyazi ukuthi nxa uvela elizweni okugcwele khona abantu abansundu ubusufika kwelinye ilizwe ubusunanzelela ukuthi ha ya lapha abansundu bayafilela. So phose khona kuyana nje kuyathi lapha lalaphana kuya kwethusa nje mbijana. Ngaphandle kwalokho nje hayi sasisenelisa ukuthi sixoxe sizwane nje labantu esasisebenzelana labo.
Uyazi mfana ukuthi kulezi zalwane eziningi ezike zafunda kwele Melika kodwa bonke sebebuyele ngenxa yokuthi bahlangene ngale nto ebizwa ngesilungu ithi culture shock. Wena ukubone kunjani?
Mina okwangisiza kakhulu ukuthi hayi nje imisebenzi yamasanke engayisebenza yayingenelisa ukuthi ngivakathe ngiye kwamanye amazwe. So ngangisethuka ye kodwa ngangingethuki kakhulu okungaphosa kufane lo muntu oya eMelika kumbe oya emazweni okokuqala. So ye ngazwisisa nqaba khona siwulathi yi-culture shock umuntu ayethuke ngoba kungenzakala ngoba vele indlela izinto ezisebenza ngayo zithiyene kakhulu kulalokho nesikujayeleyo lapha eZimbabwe.
Umphakathini kwele Melika babheka njani abantu abadabukela kwamanye amazwe?
Hayi inkinga yokuthi abantu abavela kwamanye amazwe baningi kakhulu. So ngiyabazwisisa lami ngingasiba lama frustrations besithi hayi buyela nini phela kini nani lani kini lilayo.
Ngombono wakho amathuba okuthi izalwane zeZimbabwe zizathola imali yemfundo ame kanjani?
Imali iyasilela, iningi labantu lisuka lithokozelele ukuthi ba-aplayele inhlelo eziphiwa ngamanye amazwe. So i-competition yangikhona isuka ibe stiff kakhulu kuza kunanzelela. Uzothola ukuthi phose nxa kulamathuba uzathola 2,000, 3,000 ontanga ba-aplayele kodwa kufunakala phose abangu-40 kumbe 50.
Alo ke ngubuTholezwe Khosinyathi ongomunye wabasakhulayo obekuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngomnyaka odluleyo ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Ngokwezemidlalo, onqobe kumncintiswano walonyaka weCoca-Cola 4-Minute Mile uTrust Chidamwa Moya uthi uzakwala uthi kuzwakala kunzima ukuphutha lomjaho ngaphansi kwemizuzu emine nxa kulokhu ugijimela enhlabathini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umdlali weqembu lezetherapy Fairbridge Trust Chidomaya nguyonqobe kumncintiswano walonyaka weCoca-Cola 4 Minute Mile oqutshelwe enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair Main Arena ngomgqibelo yokuseni. Lo mdlali akayenelisanga ukuqeda ngaphansi kwemizuzu yemine njengoba indingeko yalo mncintiswano kuyikuba abadlali bagijime ihlandla elilodwa yelo mncintiswano phakathi komzuzu owodwa ukuze batshaye intambo ngaphansi kwemizuzu yemine kumbe umzuzu wesine usithi nqe. Ekhuluma lentatheli ekupheleni komjaho uChidomaya uthe yena isizathu sokuba kudlule iminyaka eminingi abadlali besehluleka ukunqoba ngaphansi kwemizuzu emine yikuba kugijinyelwa enhlabathini hathi endaweni zakulezi nsuku ezilungiselwe imncintiswano yokugijima.
Nxa ukhangela lapho esigijimela khona lumjaho sigijimela enhlabathini kodwa aluba besigijimela kuthatha track bengingenelisa ukuqeda phasi kwemizuzu emine.
Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Dlovu obebukele lomncintiswano enkundleni yezeTRTF Showgrounds uthi yebo kambe ukugijimela enhlabathini kungaphazamisa abadlali kodwa akhona amaqhinga angasetshenziswa ukuphathisa abadlali ukuba begijime ngaphansi kwemizuzu yemine.
Ngokubona kwami kule ndingo yokubana kukhokhola 4 minute mile kube lo muntu esingamthi yipeseta lo ozagijima kakhulu ephambi kwabanye ebadonsa ukubana kuyeneliseke ukuthi kubanjwe isikhathi sona siyana esikhangelelwe se 4 minutes.
Umdlali owayegijimela iqembu leBulawayo Boxers uEdgar Mavera wenelisa ukugijima enqobe ngaphansi kwemizuzu yemine ngomnyaka 1995. Njalo abaqoqi balomdlalo abeBulawayo Athletics Board bathi akusile uqiniso ukuba inkundla okugijinyelwa khona yiyele nkinga ngoba nxa kusadingwa abadlali abazaphatheka kulo mncintiswano kusetshenziswa zona inkundla ezohlobo lwe-tartan kodwa akulamdlali wenelisa ukuqeda ngaphansi kwemizuzu emine. UChidomaya uthole amakhulu ayi-92 amadola aseMelika ngokunqoba akwenze kulumjaho. Kuthi ophuche esendaweni yesibili Willard Mutasa weqembu lebutho eleBulawayo Jumbos uthole amakhulu 4 amadola aseMelika, ikanti oqede esendaweni yesithathu Blessing Chiziva weqembu lezRP uthole amadola angama 300 lama 15. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanji.
Zimbabwe ne Tanzania tiri kufamba mamaya izwa diamond ashidaida
na diamond diamond
matani ukazunza mazabatira watora mari
oh my mama
matani no mira mira niwe apati.
Napata macho na kiona yeni ni usipita wakati kwako na fona na penzi sisuru wani semeki chanwa nitaishona diyo chone tafadhali sineke mibai kanchoma wakaja wa magari na nyumba za kifari wakalamba asali kanyaja doro wepaja mikidali chipsi kachumbali wanini sa ugali.
Ja praise ihamba ke lojaha we Tanzania Diamond Platinum besigqubela uhlolo lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo ukuhlelo lwalamhlanje. Kwenziwa umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezikhankasa zisebulenjini be-internet. Intatheli zindaba zikhala ngokungananzwa ngabezombusazwe phambilini kwelanga lokunanza kwelungelo lazo kusasa. Igama nguChris Gande ngilichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.